Incwadi kwezemithetho umnumzana Matshobala Ncube uthi okwethulwa ngumthetho ndaba we-Supreme Court mayelana lobukhokheli bebandla le-MDCT kuveza ukuba umuntu okhokhela ibandla leli kumele akhokhele njalo umanyano we-MDC Alliance.
Khangela isivumelwano sama-Pocal Parties la enza lokho esithi Alliance. Leso sivumelwano sasithi sona lowo oyinkokheli ye-MDCT nguyo ozaba ngu-president oyinkokheli ye-alliance kuso sonke isikhathi ngesikhathi i-alliance nxa isakhona. Lokhu kusitshela enye into eyodwa ukuthi nxa silandela khona lokho okubhalwe lapho kusho ukuthi uThokozani nguyofuze akhokhele lapho.
Uncube uthi isinqumo somthethondaba singalungiswa nguJamisa Lomakhube.
Okusho ukuthi okwenzakalayo iSupreme Court kujudgment leyana yakholapsa iMDCT le-alliance into one thing. Ma kunjalo kusho ukuthi uThokozani nxa sokuthiwe nguye inkokheli ye-MDCT sokufuza ukuthi abe inkokheli njalo ye-alliance. Kodwa phela lezi zinto yizinto zepolitiki, ama-solutions akhona akupolitiki.
Uthi iZimbabwe Electoral Commission ilakho ukuvumela i-MDCT ukuba incintise ukukhetho lwama-by-elections oluzayo isebenzisa ibizo le-MDC Alliance.
Bangakuzekhi bethwele isinqumo se-Supreme Court lesiya sizabavumela ukuthi bakonteste ama-elections ngaleyo ndlela. I-solution in this whole thing ayikho ku-legal platforms ngoba bangabuyela ema-court. Ama-court azathi lolu daba solwalungiswa lwaqedwa yi-Supreme Court. So bangeke batshintshe lokho okwenziwe yi-Supreme Court. I-Supreme Court iyo yodwa engatshintsha isinqumo sayo.
UDkt Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa uthi ibandla le-MDCT lithiya egabheni.
Engavele khona kuvele kutshengisa ukuthi i-MDC kaKhuphe lo Monzora nale bathi i-MDCT ngayizithembi yona ifuna ukuhlala ibuye ukuzontshontsha ku-MDC Alliance kaPresident Nelson Chamisa incedisana le-ZANU PF. Siyazi ukuthi lokhu kwenziwa i-ZANU izama ukuphindisela lokhu yakwenzayo kusukela ngo-1980 ilwisana le-ZAPU ithatha izikhundla zezaphezu ezakubo council nabo-MP ibopha abantu ukuthi bakhiphe kuphalamende. Yikho lokho esikubonayo namhlanje.
Umnumzana Kalikpani Phugeni, isikhulumeli sebandla elikhokhelwa nguMakhuphe uthi sebethethe okungokwabo.
Akusoze kulunge, ingalo yomthetho. Umthetho uyasebenza eZimbabwe. Silungisa ilizwe lana, ubutsotsi bukamgari okwezitho zokuganga. Umuntu ethembi inkana suzokusebenza. Silungisa ilizwe, sakha isizwe, asoze kuvumele. Bangayeka ukuganga abasukuba le nkinga. Abavuke ekuseni bayeqala into yabo le engahlangene le nto yethu esasiyenza olalo. Kodwa as long as belokhu befuna ukudlalela eduze kwento yethu lapha betshontsha bethini hayi abasoze baphumelele.
Kulabantu abaningi abathi kumele uJamisa abumbe ibandla elitsha ukwenzela ukuthi engahluphani lo Makhuphe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.